disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejona njani mthwakazwa muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuzivandlela 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo. Imali ye-transport kunje ziyavulwa kethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku adura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 ipondi lawo, siyathatha ngaphuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abanengi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebezithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, unkosikazi Nokuthula Hlabangana, uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Thina njengababalisi ngolwesibili vele asiyi ezikolo. Kungani sisitsho njalo? Sithi asiyi esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo. Imali ye-transport kunje ziyavulwa kethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizithi ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu, abantwana besihlezi ezindlini, sesiyakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi size. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazwisisi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo, kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibiyeleni khona fane sagcinela khona uthi imali yonaekesiyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1 to 50 nabayisebenzisa emabhenki akhe yena uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 to 15 esinike yena land salary eku-PDL $450 to $550 ne-rate yena le i-1 to 15 then lapho will be happy. Lokho kade besithi bayasizama ngakho hhayi ithi vele kuyafanele ukuthi balwa lathi ngoba vele ayisozisintsha ayisozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima so imali yabatshoyo vele yafanele ukudala vele
ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu yiye ngasenza sithile kude njengama professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngotisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana
uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo
athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho bona ingani yindaba yokuthi baprioritize bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher asikholise imali esiphisayo eyenelisayo mina ngokubona kwami ibona ingani imali ebalayo and thina singayekeli ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi kathi basinike imali esiyifunayo thina yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana sloke sibuyele futhi sistrike sifake
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi iloba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila ku-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho-stable nama-price ethu alokhu esiyaphezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhanyele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-debt of lay I think le-challenge yobukhulu ukuthi izaqanyela njani kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende obengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala engenza njalo aphinde kulokubana abe lokhu esenza amakhushini abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho singakhangela sithi loba bona babalisi uhulumende ngakuthi ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana bathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi ekhangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengokuba nayo ezibhedlela zikahulumende baba lokhu i-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi yi-package esingathi part of ama-benefit okwenzela uhulumende I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna ekwezelandiyo kuyenaleyo abayifuna interbank wet kulo kuthiwa FD rip effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamuholo ngibona ama-prize azaya phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-prize aye phezulu ngoba
njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini
kangelela ukuthi kubona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba singeke senze into ezibhedlela kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale I think singakhuluma ukukhumbula ku-2008 amatitshara aqeda abo-4 months esebenza ama-3 days loba engayo emsebenzini so into esizama kuze ebalulekile yikho imali sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze ifike ngoba singake sithi i-interbank rate namuhla bavuka beyi-T1 le equivalent to interbank rate kodwa imali yabo ingabasezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba nkulu njalo uhulumende kutho ukuba nawo sozosebenzisa le mali angelayo
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Kwezemaphandleni abazali abanengi ezansi yamaNdebeleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli ezinenge esabelweni sezansi yamaNdebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele imhlambi osekujeye izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Khumbo isakhamuzi semagedleni njalo futhi kazi ukuthi uzakwenza njani ukuze abhadale iy'ndleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esiyade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela, kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungalikhwele yaphezulu. Akula ncedo sizalubone ebantwaneni ukuthi sibancedise le ndlala le ndlala ngoba la umntwana angaze akahambe esikolo elihambileyo. Ngala kula ncedo bangamipha lona, ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi emaprimary kungelambhadalo.
Siyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela kugrade 1 kusiya kugrade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi layafaka isandla kungabile ukubhadala, kumbe kuwo nalo umnyaka nje okulobunzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube sakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi vele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima, okunzima vele asikwazi lokuthi singene ngapi. Ngakho kuyacatsheka emhlabeni ngaphansi, ngase singena labantu bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile kho konke kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza vele ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya, akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sihlelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhodini kanye lezi zimeleyo ikhona okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhodini ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lobandla abogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende, iningi labazali lithi lokhu akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezithiyene zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emaplazini eNsindi uthi kuvela kwamacimbi lalo nyaka kuba sezile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bayawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Fedi Dube owebhinga esinampande. Sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende.
Abantu baqalisiwa kuthiwa bayanika ukudla, akuzange kube labantu ababapolisayo bathi ukudla kwabuya. So bavukela khona abantu ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu bathi benikwa ama-7 kg. I-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg. Baqalisa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le-2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali bathi bacele kuma-village yotweka ama-weighing scales. Sabanika but akuzange kusebenze. Bona badinga amagabha niwasebenzayo, amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kahle kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela, kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bathiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa. Njengami mina ebhukwini lethu kusabhukwethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababezuza kwi-social welfare babhalwe. But akulangitho wazuzayo, even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye, kodwa balinika isizathu.
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho, ibizo liphumile but inamba yakho ikhokhesi. Nxa ingazange i-apiye kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesine-3 months, kwathiwa hayi 3 months izabuya iyimali, lizanikwa imali. Bathi imali yakhona iyabuya ivela nga. Uhulumende yethuleka ukudinta ibhondi. Ngabe banika abantu engamayusa, abantu bazibonele bayazitintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi, singaba lethemba but thina ku-ground. Ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo, umuntu esehofisi kuyathiyana lomuntu osemakhaya. Umuntu emakhaya kuyathiwa ngendlala bantu. Abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa. Abantwana abancane abalemizi yabo, 2 bantwana, 3 bantwana, sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Anti yabo.
Umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla lemasimini?
Izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahhozi. But esokunzima kathesi utshani sobutshile emasimini sobutshile, akusela lutho, akusela themba. Because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula. Kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja. Vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni. Because kuthi inkukhu kwalandela inkomo, kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo sokuyasiwa ngendlala.
Abantu
bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo. Ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakhumbila tujatane ndaba inzala yakhona nimpati. New Year inditwa tangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi aindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifuje sidinga. Wesi mwasinampani fulasa enzala salumbalo ngatujatane benzuma kusala nangukete lezawulakala.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Fedi Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gandem.
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje sixoxa lomnumzana kucaca phulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla le-MDC okwakuqala ngiyakwamukela kuhle
ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kule mhlelo namhlanje kada kube ngelelana abalale
ye siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo ye ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa yiZANU PF
into efuna ukwenziwa yiZANU PF efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF eyokugazetha ukuthi bafuna uku-amenda i-constitution thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube ne-constitution njalo sisebenza silamabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube ne-constitution leyo siyakwazi ukuthi i-civil society emela uzulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube ne-constitution siyakwazi ukuthi kwaba ne-constitutional making process yakuqala ekakhokhelwa ngoba kushitsha usiku kwaba le-constitutional making process le-Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo sesimangala ke kathesi nxa sibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi-second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeqa okuhlangelwe ngabantu ngoba lisananzelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukuthi ojaji nxa bekhethwa kethwe lathi sikhangele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabete useaphoyinte ujaji abangu-8 eaphoyinte abantu bakhe abangaziwanga umuntu abazabe senza intando yakhe kuphela uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukukhipha khona lokho okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bezimbabwe babethe into ama-vice-president amaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ahle atsho ukuthi u-vice president wakhe uzaba ngubani bakhijime bebonke u-vice president abe evotele no-president abe evotele yintando yabantu leyo uhulumende kamnankagwa uthi hayi asisakufuni lokho so konke okumele kwenziwe even u-attorney general uthole uprosecutor general lo uprosecutor abantu ubesekhethwa ngabantu be-interview asike sabona ama-interviews kukhetha uprosecutor general kuthiwa kathesi hhayi umnankagwa usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe so yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyeqalisa kutsha
manje liza kwenzani
thina njenge-MDC ekhokelwa ngobaba uNelson Chamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi sakhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo kumele sihlekisi wonke ama-amendments asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela kumele sihlekisi kulahle konke sikuchithele phansi thina ephalamende ngalo sizakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibhetha uzulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi imcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lenza into yokuganga enje kuyini thina singawuthatha lokhu sithi yikhuu yesi-2 abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuu kathesi sebetshaya thina njengabantu ikhuu so kwamkeli lo
manje lizathatha inyathelo bani
inyathelo esingalithatha kathesi yikho nalokho ukuthi sisho ukuthi asikusekeli ngoba sengangithi kuphakathi zonke izinto zile-legitimacy i-legitimacy kayiqaliseli kupresident kuphela ayipheleli kupresident kuphela yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy ama-amendments e-constitution nxa esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyiwe ebantwini so ama-amendment bazawenza ngendlela yokuthi baningi bona epalamente kodwa anitsho bengathi beseza ama-amendment lathi sithule singadibhete pha demonstrate bezizinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzayo ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli ngiyalibonga ukuthi leli program ngilifisela umnyaka omuhle ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizima kathesi akula kudla imali yezibhedlela kayikho kathesi kunja libhadalanga i-school fees kodwa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asenzele kube ngcono enxaye kube nezulu abantu badobhadobhe lokhu lapha nalapha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ngumnumzana kucaca phulu ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Lo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze mchikilo panqa 1-1 lele Al Ahly la kwele Egypt emdlalweni we CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye Papa Fields kobulawayo namuhla. Lokho kuchiye amaqembu omabili elomklomelo o Mayemnandi esithiwe liqembu letanga pasi sihlephune kudlala telabo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we ukuziphetha ke phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mtwaga zoli valelisa yo, ngontunga milinko, mao.